Ibhanga lesizwe elereserve seliphe amabhanga wonke elizwe amaviki amabili ukuthi alungisise udaba lwama-account osekumele ayihlukaniswe awemali yakwamanye amazwe lawemali yohlobo lwe-bond njengendlela yokulondoloza isisindo semali le lokupha ithemba abakwamanye amazwe abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni. Lokhu kulandela ukwethulwa kwamazwe okusekela inhlelo zikahulumende i-monetary policy ayethulwe izolo ngusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Mangudya. Kodwa baningi abasola inyathelo leli besithi nxa ubule mali engamadola eMelika asezaguqulwa abe ngama-bond isisindo sawo siqhubeke sisehla kusukela isikhathi umuntu afake ngaso imali le. Ingcweti kwezomnotho omnumzana Masimba Kutjera uchasisa ngokuza kwenzakala emabhanga.
So usitsho ukuthi imali zethu they are no longer ama US dollars. Asengamabhondi le RTG. Nxa ufuna ukuthi ube le US dollar, i-bank leases le account okuzangena i-US dollar. Kodwa imali ekhona khathesi ngokubona kwami it's no longer ama US dollars. Ama US dollars asengamabhondi kuphela. Engibona ukuthi ugovernor wasikela izolo.
Ukutshela uthi abazasala vela amadola eMelika ngabathunyelwa imali evela phandle kwelizwe kodwa abathola iholo bazalithola kungama-bond notes.
Yikho osokushiwa ngendaba leyo ngoba nxa kuyukuthi wena ubuqina ubusenza ama-savings awama-US dollars imali yakho isitshabalele. Awusela ama-US dollars ku-account nxa kuyukuthi ama-new accounts azabuya mhlaka 15 October. Kodwa labo abathola inzuzo yabo ngama-US dollars kumbe abathunyelwa ama-US dollars yibo abazaqhubeka abalama-US dollars. Kodwa thina amasalari lokunye imali ayiseyo ama-US dollars ithi asengamabhondi kuphela.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga oyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi amacebo kasibalukhulu we-Reserve Bank awasoze aphathise ilizwe.
Engingakutsho ukuthi uDr. Mangudya kutsho ukuthi ngumuntu ongafundiyo. Ungabona umuntu engafundi ngalokhana esakubona kugono uyakwazi ukuthi yena esuka kugono ukuthi kwaba lobunzima kanjani ngendlela yabo naleyo lokhu behlala besithi bayantshitsha i-system yama-banking. Ungabona umntwana ukuthi uyathi umlilo uyabhebha uthi tshitshi nana umbone lokhu esiya emlilweni. Laba bantu bafuna sitye sonke sibe ngamalahle sibe ngumlota ngabomo nje ngoba siyakwazi ukuthi lokhu asibe kutsho kutsho ukuthi yena indlela yokuthi bantshontshe yonke imali le yama-user besebenzisa wona la ama-RTGS bathathe yonke different currency ibe ngeyabo bodwa nabasijele nje amaphepha wodwa nje.
Kodwa abanye abasekeli bebandla lezanu PF bathi uZulu engaphangi ethi uhulumende kaMnangagwa usehlulekile ngoba sisesesilutshwana isikhathi ephethe intambo zombuso. Omunye wabo ngumnumzana Joseph Chuma. Kesizwe imbono yakhe.
Uthi kona ilandlo lezaluleki lilehluleka longuwuphosisa kakhulu sinje ngoba asehlulekile akunato esilehlulekileyo esiwenza kuphela yikuthi kona sifuna ukuthi bona izinto zilungise ngendlela eqondileyo i-international community ngekuhle sithole ama-lines of credit kuhle izikweletu zibhadale andubana umkolo muqale ukuvuka. Kodwa mina ngibona ngantu abona ujaha ukugijima masiyane ufuthi abantu sebehlulekile siqalisa kanje so ngibona nto yabo usheshe nje wahluleka ungazi inkosi leyo iyasizwa imkolomo uzavuka inuze liyavuka.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ngenyanga ezayo lapho okuzavela sobala ukuthi uhulumende uzakwenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganxele.